Ngikhuluma abantu amantombazana abahlala esidintini ngathi emareserve emakhaya. Ama issues akhona abantwana abangamankazana ukuthi engakayi esikolweni vele kufanele ukubonakala ukuthi umlilo basiwe, engakaba somlilo kufanele ukubonakala ukuthi inkuni zikhona, esebasi lomlilo kufanele ukuthi amanzi akukhona, engakaqali ukuchaba ngamabhuku. So yiwo ama issues engiwabonayo ukuthi na kakhulu kakhulu yenza abantwana nxa besesibangeni sesesiphansi, amabhuku anganabo esula baze bangani babangcono sebephezulu.
Baba Mkandla,
mhlawumbe njengalapha emadolobheni ubuya ngabelizwe okuyukuthi ubuya ngababazali, benza abantwana abangamantombazana njengoba sisitsho bengamantombazana ngabantu abafuna ukuhlala behlanzekile, iningi labo bafuna ukuhlala bececile. Ubuya ngababazali kube sekubavalela ukuthi bathole lokhu abangabe bakufisa, kube sekusithi-ke lezinhelwane lenkozi zakwa la maganyana uwele phezu kwabo, bazifumanise bengasaqedanga isikolo ngobana bona mhlawumbe babe besithi bazama uzikhuba ebuyangeni kathi sebezithela emjikileni wala amakhanga azagcina ebavodloza ebahle. Konke lokhu siyakubona sibili kubangelwa yini? Ibuyanga babazali babo, kanti lakhonabo besenza khona lokho bafumaniseka sebeyibo futhi asebenanyathelwa ligcikwane leli elikamashabhuqe. Lakho konke lokhu kubangelwa yini? Yikuswela, hhatshi okwabo njengoba nje kodwa okwabazali babo, ngoba lezi zinto okumele bazigcike abazali babo ngomumo lokhona ikakhulu khathesi abantwana sebesele egcekeni, abasela nje umthunzi wabazali ongabavikela wabazali labo ngabalaluko.
Mamlotsha, oke waphatha udaba lwamantombazana ahlala emaphandleni. Nxa sikhangela udaba lodlakela lokuhlukuluzwa kwamantombazana, yiwapha ahlangana lodubo lolu kakhulu ahlala emadolobheni la ahlala emaphandleni?
Ahlala emaphandleni ngenxa yokuthi emaphandleni abantu bahlala khathana nakhathana. So udlakela luba luningi ekutheni umntwana angayivela esikolweni endleleni, maybe uyafana ahambe umango ngangekhilomitha kumbe amakhilomitha alitshumi ukuthi ayefika ngakibo-ke. Phakathi komango lapha kuba khona ukudlwangudlwango okuba khona, and kuyabe kusezihlahleni kungala muntu ozafakaza ukuthi kwenzakala kanjani. So abantu abemadolobheni kulula ngoba abantu bahlalela kaduze-duze and kusemagcekeni, kulula ukuthi omunye umuntu afakaze ukuthi nangani umuntu udlwangula umntwana. Ebemakhaya yibo abalohlupho olwedlula abasemadolobheni.
Baba Mkandla, njengomzali, njengomuntu omdala, ngokwazi kwakho, ngokubona kwakho, ukulula yini kumntwana oyintombazana ukuthi nxa eke wahlukuluzwa mhlawumbe wadlwengulwa aqonde umuntu omdala akhulume ngalokho okuyabe kumehlele?
Kungaba lukhuni kube lula. Sokusika ngokuthi lowo mntwana lapha ekhaya ubuhlobo ukuzwelana lokuzwanana lalabo ahlala labo, angaba ngunina, angaba ngugogo, angaba nguyisekazi, angaba ngudadewabo, balobudlelwano obunjani, babaxoxe bafike ngaphi ngezindaba zona lezo ezingathi zizikile. Xa kunjalo sibili, kuba ulakho umntwana oyintombazana ukuthi abachathekile labo avamise ukuxoxa labo beseduzane laye. Kube lukhuni ukuthi nxalapha ekhaya vele kakukhulunyiswana kahle ngakozwisisa omunye, kuba nzima-ke ukuthi umntwana avumbuluke le ndaba leyo, ngoba angagcina esewela ezandleni zokuthi kuze kwenzakale lokhu ongabe kwenzakele nguwe okudingileyo, lanxa sisazi ukuthi uyabe engawudinganga lowo mntwana oyintombazana. Kanti njalo nezikili lezi ezitshiwo ngu-honorable senator ukuthi emakhaya ziyahlala abantwana ezihlahleni, babethusele intwaza kuyibona umuntu evele emuvi ngokukhangeleka abuya kwethusele ngelizwe lesabekayo langengqamu. Abanye abantwana khonoku bayakuthwala sibili, kube yingxenye yokuphila kwabo, bathi ngcono ngifela khonoku endizweni yami kulozi kuchaza ngobalwana umuntu nxa engakuzwa ngobubi lobu langendlela akhulume ngayo angangibulala sibili. Ngako ye kakulula, kulula sekusiya ngesimo langomumo waleyo laleyo ndaba eyenzakalayo.
Mamlotshwa, nxa kunanzwa leli langa ngomgqibelo, mbiko bani uhulumende amele awuthumele kumphakathi ukuze akubone ukuqakatheka kokuhlonipha amalungelo abantwana abangamankazana?
Umbiko kona ukulimenda fanda chengise ngukuchengise minyaka egwetshwa abantu abazedlengule abantu abangamankazana kungabi imfihlo ende futhi ama cases abo ukulimenda chengisela ukuthi uzaphanisela ama cases zokuhlengula abantu abangamankazana aphanisela kwenze masiyana gqiba umuntu masinyane ngoba sesibona emakhaya umuntu uyadegwetiwe engumzali edlengule inkazana aphinde akhitshwe anike ibail abuye ekhaya ezohlala lo mntwana lwana futhi abe lokhu eqhubeke esenza into efanayo endumntwana lana agcine sengasakwazi umthetho ukhona uyasebenza
kwigoqe baba Mkandla
kufuneka umkhankaso oqatha onzima athi ngomama kuphela nabo baba isizwe sonke laye uhulumende abantwana laba kabafundisi ezikolweni ngabafundisi emaklabhi nxa ekhona ngabafundisi ezinkonzweni emathethi laba abangena khona ngokuthi kumele benze nxa sebethe bahlangana lalolo dubo ngoba abaningi kwezinye isikhathi bayaqilwa umuntu abone sengale sezithwele kumbe selo mkhuhlane engakwazi ukuthi wabhinywa ngubhinya